ukhetho olwenziwe izolo asokhetho olusemthethweni a continuation of a some process esayibona ngo-agasti ukuncindezelwa kwabantu kuthengisa ukufa kwedemokrasi kwele Zimbabwe. Akulanto esingathi yenziwe izolo ngenxa yokubana izanu ikhompyutha yodwa isebenzisa ama-court and thina njene-triple cc sa-conclude ama-consultation ethu labantu ukubana sikhiphe a clear political trajectory esiyifuyithatha njengenhlanganiso. Otherwise kuyatshengisela sobala to all who care to listen ubana iZimbabwe silenkinga eyokhetho olwatshontshwayo and elikubona is a continuation of the electoral fraud and zanu agenda eyokukhetha i-one party state.
Kodwa ubona zanu lizakwenza njani kusuya phambili lapho?
Abantu bakhulumisana, silama-assembly esiwayenzayo, sisizwa abantu, siqeda khonapho-ke sizaviza uzulu wonke nenhlanganiso zonke ukubana bebekwazi ukubana thina siya phambili ngeyama-steps up.
Manje uhlaba ngingaqhubekela phambili xoxisa amalunga enu lizakwenzayo.
Konke lokhu we put it under consideration and i-triple C njengenhlanganiso yabantu yikho sithe wonke umuntu immediate imihlangano iZimbabwe yonke ejikelele ubana sizwe abantu lizabona impumelo esizayiphumisa ezaresolva the entire political crisis once and for all.
Abanye phela bathi konke lokhu liyazikhulumela nje akulanto ezakuphuma njengalaphana laka lakhuluma nge-SADC ukuthi iyangenela kodwa akukhanyanga ukuthi uyangaphi lapha-ke.
Awamanje kukhuluma thina as citizens of this country sitshengisa ukubana-ke kule nkinga esilayo elizweni akusela democracy, akula mthetho, akula constitution and it is on that background ezasipha ukubana siphumise impumela yethu now we are moving forward as a people.